We are saying everybody in our view should be friendly.
EleZimbabwe seli yilizwe elitsha njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. EleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe angabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Laba abangafuniyo ukusebenza lathi akulandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasinikelayo. Izwekazi le-Afrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleyo.